iziqinti ezingamashumi amabili zeZimbabwe zizathola uncedo lwamatende amanzi lokunye kusengezelela uncedo olwaphiwa imuli ezazibhekane lendlala ngomnyaka odluleyo. Umqondisi we-United Nations eZimbabwe, uMnumzana Bishop Rajuli, nguye owazise ngalesi sipho ethi usizo lwe-Central Emergency Relief Fund luza ngesikhathi esiqondileyo ngoba abahlaselwa zimpophoma zamanzi ezansi eZimbabwe kunje lokhe bethwele nzima. Olwela amalungelo abesifazana unkosikazi Silethemba Mathe uthi luhlelo oluhle olwenziwa yi-United Nations njalo kuhle uma abesifazana benganakekelwa kabanzi ngoba usizo obelukhona benakwa ngezokudla kuphela hathi okunjengemvunulo lapho besesikhathini.
Kuzasiza kakhulu omama ukuthi bazathola ngama-reproductive health assistance in terms of amaphilisi lamakhondomu longakunye okunjalo ngoba emakhempu lapho yizinto ezisuka zisilele kakhulu, kunanzwa kakhulu ukuthi umuntu udlile ugezile utholile amanzi, kodwa lokho okunye okuba nama-effects aba long term kumbe a-affect impilo yakhe yonke akunakwa kangako.
Osakhulayo unkosi Samantha Ndlovu uthi bayabonga usizo abalutholileyo njengabafundi ethi yinto enhle.
Siyabonga uncedo lolu esilutholileyo from i-UN olwemali. Siyathemba ukuthi lathi njengabantwana besikolo sizakwanisa ukuthi sithole imali ezosincedisa ukuthi sithole ama-textbook, ama-desk lezitulo zokuhlala nokuthi kungkhona kube le-development esikolo sethu. Siyabonga kakhulu.
Uhlelo lokutholisa abantu usizo luzaqhutshwa inhlanganiso yomhlaba i-UNICEF, i-IOM, i-UNFPA, inhlanganiso ezizimeleyo kunye lohulumende. Imuli ezedlula inkulungwane eyodwa zizatholiswa impahla ezehlukeneyo kuthi omama abazinkulungwane ezimbili lengxenye bazatholiswa impahla yokuvitsha ngesikhathi besesikhathini kunye namaphilisi okwelamisa kuhle imuli. Kulandela ukubika ukamongameli ukuba impophoma zamanzi yingozi yelizwe, kudingakala imali edlula izigidi phose ezingamakhulu amabili zamadola i-189 million ekusizeni abahlaselwa yile ngozi. Uhulumende weNamibia, iChina, iUK, iJapan neEuropean Commission ngabanye abatholise uncedo kwabahlaselwa zimpophoma zamanzi. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, nginguNompumelelo Moyo.